bona kuqhakathekile ukuthi obaba laba babili befake ilizwe phambili. Yebo, kuqhakathekile ukubana umongameli welizwe nomnumzana uShamisa behlangane ukuze bekhangelele ukuthi inkinga esilayo yomkonomi, inkinga esilayo kwezombusazwe kulungiswe. Kodwa ukuxoxisana khona lokhu kungapheleli kibo kuphela. Ukuxoxisana khona lokhu kumele kuqoqele abamele ama-church, labamele amasivu society, ukwenzela ukuthi inkulumo le ingajuli kumbe ingajoni kuphela ukwabelana amandla, kodwa ekulingiseni isimo somkonomi welizwe ukuze sikhande umbono omutha njengamaZimbabwe okhangele ukubana sibe ngabantu abangcono, abantu abalemisebenzi, abantu abalezindlu, abalamanzi ahlanzekileyo, abalomhlabathi, abalimayo, abathola intuthuko, inhlalakahle, lokunye okuneyiningi esikuthola ku-constitution yaseZimbabwe. Kuqakathekile ukubona bekhulumisane, kodwa njalo kungapheleli kibo. Inkulumo le kumele igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu labamabandla bama-church.
Lezi inkulumo eziphakathi kukaMnangagwa labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo ezingelazo inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezeno okhuluma ngazo, ubona zihamba njani zona?
Angiboni kushiya khatshana. Kuqakathekile ukubana inkulumo le ijuliswe, ilungiswe, igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu. Inkulumo le kumbe ingxoxo le igoqele njalo abama-churches, igoqele labamabandla aphikisayo abagoqela o-MDC Alliance ukuze bangasikhayele labo bayithola phela almost 50-45%. So kumele sikunandelele khona lokho ukubana labo balesapoti yabo ukuze iZimbabwe iye phambili. Kumele sixoxisane labantu bonke abathiwa ngamaZimbabwe, kungabi ngama-political party amalutshwana nje axoxisanayo. Ukuxoxisana lokho kuqakathekile, kuzatshengisa ubukhokheli balabo abasiholayo kwezombusazwe. Xa bengafuni ukuxoxisana kebe kutshengisela ukuthi izihwaba ezingakhangelanga abantu beZimbabwe, ezingafihleli okuhle ebantwini baseZimbabwe.